kuqakatheke kakhulu dube labalaleli ngoba umntwana uvele esuka ekuzalweni esesisweni sikanina aphume akhule ukhuliswa ngunina. Phela ulimi kaluhambi lodwa, luhamba lamasiko lembali lemikhuba yabantu. Uze umuntu abe ngumuntu ophelele kumele azi imvelaphi yakhe okugcocela imbali, amasiko, ulimi namazilo lakho konke nje ukuthi azabe ngumuntu opheleleyo. Kuqakatheke kakhulu ukuthi ulimi lomntwana olungolukanina luqakathekiswe ngoba yikho okunye okubumba ubuntu bomuntu.
Kodwa kanye zani okunye sokuthabalala babaMkandla, kwenziwa kwini?
Kwenziwa yikuthi umhlaba usuwapho ngokuphithiphithikana nje kwahlangana abantu abalemikhubo etshiyeneyo lezizwe ezenza izinto ngendlela ezingahambelani labanikazi bendawo lapho ababe khona. Yibo wenza ukuthi kuguquke khona lokhu lokusabalala emazweni njengoba lani liphetheya khona ngapho. Abantwana sebethatha le mikhuba yakomakhelwane lezinye izizwe kube sekungathi kuyalahleka. Kanti-ke labanye abantu bafundile bacabanga ukuthi ukukhulumisa abantwana isingisi lanezinye izinto labothelevishini kwenza umntwana abe ngumntwana ongcono. Yikho okuzabangela ukuthi abantu bakhule bengelamuntu obuphakamisekayo obulohlonzi.
Ye, kuvuselelwa njani ukuthi kungathabalali indima eziningi lezi?
Umlandu ukithi thina abazali nxa sizazi ukuthi singobani singakulungisa khona lokhu. Nxa thina sizigqaja siziqhenya ngokuba yithi kwethu, asoze sivume ukuthi abantwana bayezithathela imikhuba yakomakhelwane bayelethe lapha egumeni. Njengalokho okunye sesikubona ukuthi kanti ozala omunye ngobani? Umzali uzala umntwana ngoba umntwana ngiyosezala umzali. Indaba ilithi njengabazali laba okumele bagcine amasiko abantu njengezinduna labadlisa labosobhuku xa labo bengabakithi, ngoba labo sobhuku abanye sebangabe emzini kabazazihlubi ngezinto lezi. Lo hulumende okhona nxa enguhulumende kahloniphe inhlalo yabantu abathiyeneyo elizweni lakhe,